Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lenkolo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 Mpalakazi 2022 ngupastor Jeremiah endaweni zethu lamhlanje
ukuvuma nokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo nokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanise
Zimbabwe Christian Alliance bamanyene la Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo iphathelane lodaba lomphuqazo weBukurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Israel yomnomzana uomela i-constituency ezengeza West uJob Sikala iqalisile phambi komagistrate Kufa. USikala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele kuqhubeke phambili mhlaka 18 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana la
amagqwetha kamnumzana Job Sikala umeli wezengeza West ethulele ephalamende kubethukiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemithethwandaba bathi akulabufakazi obukhomba ukuba na kule cala ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa e-African National Congress lithi njengabandla liyaphikisa umbiko wengcitshi othi umongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali epulazini lakhe. Konke lokhu nezinye iindaba izozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elela amalungelo amakholwa elizweni iZimbabwe Christian Alliance imanyene la Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lokukhuthaza ukuthula kanye lolomphuqazo weGukurawundi. Lo mhlangano owenzelwa kobulawayo kwenziwa phansi kwesihloko esithi Honoring the Dead, Healing the Living and Reconciliation for the Future. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngempawu zombhuqazi weGukurawundi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, uCommissioner Retired Justice Selonare, ongenela umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze ukuthula kukhetho oluzayo.
Sifiya kwindaba yokhetho ngiyathemba utiketho kuzakwenzakala kakuhle ngoba uprezidenti naye wonke umuntu uyakhuthaza ukuthi kube lokhetho olungeladlwa ngudlwamphakathi. Okumalungana lo mhlangano namhlanje, hhayi mina nje ngame ngibona ngane abantu bakhulume lokho abafisa ukukhuluma bekhululekile, babhale phansi abayiziphathamandla, siyathemba baza kulungisa lokhu.
Unduna Khulumani Mathema yena uchaze ukuba akula kusebenzelana phakathi kwenkokheli zomdabu leCommission yeZimbabwe National Peace and Reconciliation ezweni.
Wokuqala sasingani sibambene la iNational Peace and Reconciliation Commission sisenza lo msebenzi wombhuqazwe weGukurawundi. Okwakhathesi hayi mbone ngani sebekhatshana songani izinduna esezithethe wonke amandla okufanele aphiwe iNational Peace and Reconciliation Commission. iNational Peace and Reconciliation Commission sonke nithemba siyakwazi ukuthi ile mandate in the constitution engikhangelela ukuthi izinduna zona nxa kuyukuthi kufuna ukuthi kubanjwe into le iqondiswe kuhle ngendlela eza engahamba positivise uZulu kuyabe kufanele ukuthi izinduna ze nxa National Peace and Reconciliation Commission isiye ebantwini bezinduna izinduna zona zibe zingabantu labana abahamba besenika abantu babo iconfidence ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke bakhulume ngayo indaba le ngoba abantu okwakhathesa abantu bakithi vele indaba le lokho besisa ukukhuluma ngayo.
Umfundisi Sikhalo Cele uthi ukuthula kuqakathekile ezweni kodwa impawu zombhuqazi weGugurahundi ziyabonakala kwezokhetho ezweni.
Abantu beMathabeleland abaningi bayemesaba uhulumende wabo nxa sekumele bayirejista bayesaba abanye barejista ngokwesaba abanye besabe lokuyarejista kube sekukhonokho kusuke kube yinto ephambanisa inani labantu okumele barejiste ukuvota abanye nanxa bebhalisile ukuyavota bangabi besiyavota ngokwesaba abanye bahambe ngokwethuselwa so khonokho vele kwenza singabi le namba enkodo yokuthi kunenjani kuthi laba ababhalisileyo abahambe bayavota babuya bekhuluma ukuthi hayi sitshelwe ukuthi sizaliphinda esake sakwenza so uyabona ukuthi impawu zombhuqazwe lokho zikhona ebantwini bangapha kanti esinxa sikhuluma ngokuthi abarejista ukuvota babhalise baphi abanye bakhona babalika
eZimbabwe ukuhlukumezana phakathi kobulili kuvamile njalo uma kungela ovumayo ngokuphatheka kudlakela ngesikhathi sombhuqazwe kuba nzima ukuba lokukhumisana umlotha lokuthula kutsho unkosikazi Sinqonyathi ongene umhlangano walamhlanje
ukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanise
okwamanje uZulu udideke ingqondo ngokuphiwa amandla kunkokheli zomdabu ukuba ziphathe udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi bethi ukuthula ngesikhathi sokhetho oluzayo kunciphile ngoba ikhomishini ebona ngezokuthula ezweni seyamukwa amandla nguhulumende kukanti uSahluko Thofu wesisekelo sombuso uthi ikhomishini ilamandla ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuthonisiswa kumeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Chop Scala ecaleni lokuphazamisa umsebenzi wemithethandaba kuqale namhlanje eHarare kodwa elilandula lelicala. USkala uhle wathatha leli thuba lokupha isicelo sokuthi lelicala lilahle. Umtshutshisi walelicala umnumzana Sephataya Bofu utshele umthethandaba ukuthi uSkala watshela abantu esililweni sikankosazana More Blessing Ali owayelilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change enyathime ichithungwiza ukuthi wayebulewe ngamalunga awezanu-PF. Ubofu uthi amazwi akaSkala lawa ayephazamisa ukucutshungulwa kwalolu daba ngamapholisa ayesadingisisa ukubana engabe wabulawa yini unkosazana Ali. Ebuzwa lidale ukuthi uthini ngalokho akwetheswayo, uSkala uphendule esithi yena akalacala alidalayo. Amagqwetha kaSkala athi umfanekiso wevidiyo osetshenziswa ngabatshutshisi besithi kayivezi ubufakazi bokumbethela kuleli cala, bahle bathatha lelo thuba lokuphanyeka isicelo sokuthi lelo cala lilahlwa. Elinye lamagqwetha kaSkala umnumzana Harrison Nkomo ufakaza ngesicelo sabo lesi.
I-trial yomnumzana omela i-constituency ezengeza West uJob Sikala iqalisile phambi ko-magistrate Kofa. USikala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele liqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana lathi ukuthi hayi amaphepha lawa achasisa kumbe ayatshengisela ukuthi hayi kule cala lenziwayo kona isikala ukuthi hayi amaphepha anje kakatshengisa ukuthi kwayenziwa icala.
Yena uSikala uyalaleli cala esithi
uyalaleli icala esithi asiye owaposta ividiyo le kusocial media ngoba even unganzelele amazwi abadiliwa atsho njalo atsho njalo. USikala uthe nahayi ungakhangela amalungelo akuleli lizwe alisilo cala.
umnumzana Harrison Nkomo ngelinye lamagqwetha kamnumzana Job Skala umeli wezengeza West edalela iParliamente. Kuyaxokozela ebhinga kulandela ukhetho lwama-by elections ward 20 kobe kungqikelana ibandla lezanu-PF lele Citizens Coalition for Change. Kulabantu abatshiselwe imizi, kube labanye asebehlala egangeni bebalekela ukukhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Fanuel Cumanzala okubandla le-CCC uthi baningi abantu abatshaywe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF abelokhu bekhahlanyezwa ebhinga.
Iningi labantu lapha kade sebesethuselwa ukuthi lingayekeli ukuvotela i-ZANU-PF iyabuya ke igroupu leyana esesiyabhoyise kalungisa ukuthi izolitshaya lonke. So iningi labantu ngapha bahlangene abantu kulabo esindebeleni. Abanye bangkhona babalekela igukhra wundi. So khonokho uma sokhulunywa nge-violence beyakwesaba kakhulu. So yikho ke iningi labantu besabile bavotela i-ZANU-PF. Kodwa ke okunye ngaphandle kwalokho esikubonileyo yikuthi khona abantu kade sokuthiwa khona kumele abantu bahambe labo sobhuku babo. Le yinto entsha lapha ebhinga asizwisisi ikakhulu ngapha ebhinga notakazisebenziswe i-ZANU-PF. So kathesi yikho abakusebenzisileyo ikakhulu ku-polling station ekamombo.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Munsanka obandla le-ZANU-PF uthi ibandla le-CCC yilo elikhahlameza izakhamizi.
Silosize ngikhuluma nje ngisekalungwizi emzini okababa othiwa nguDaniel Zebediya owatshiswa izindlu zonke zintathu. Zitshiswa ngabantu be-CCC bevanga ubukansela obekalungwizi bamtshisela lo ubaba othiwa nguZebediya oyi-coordinator yethu khona ngale ekalungwizi. Icala lakhe asiliboni ngelokubana usupporta i-ZANU-PF. So abantu bekalungwizi bahlala bamudledledle bayethuka sibili ngenxa yokwenzakalayo lapha ekalungwizi ukubana abantu be-CCC balethe abantu abavela egogwe kabuyuni ukubana bezobanga umsindo bekhokhelwa ngu-MP wabo uPrince Dubeko osedeclare ukuthi sokuyimpi ekalungwizi.
Umusanka uthi sebebaleka kubandla le-CCC abantu ebhinga ngenxa yodlame lokunye.
Abantu bekalungwizi besebebaleke konke ku-MDC baya kuZANU-PF sebengena imizi nemizi bebatshisela izindlu.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleni North uthi uhlupha abantu uMusanka labanye bakhe.
Kuyaziwa ukuthi thina njengabantu besitongeni ngaso bantu bodlakela. Udlakela silubona ebantwini bokuza. Lo omzwe ekhuluma lapha ungutheketa, ngumuntu wokuza, nguye olethe abantu bakibo iviki epelileyo bazotshaya abantu ngendlela engazakibonakale ebhinga. Labo bantu bebehamba ngemota ezeZANU-PF ezibhaliweyo ukuthi ZANU-PF lezinye ezikade zingela lama number plates batshayile abantu hatshe ekhalungwizi kuphela. Lanamhlanje silokhu silabantu abangalala emzini yabo ekhalungwizi esiyabhuwa lena gangara singampande. Kanti kathesi sokuze kwaspreada kwafika la kubomasimaterele abantu bethuselwa ngabantu bokuza ngabotsheketa yibo abahamba besenza njalo. Now, ngakhuluma mina ngabatshela laba bantu bezano ukuthi zwanini bantu bakithi, lingaqalisa udlakela olubizwa ngabantu olulethwa ngabantu eliyabe libathethe phandle kwesigaba. Ngoba udubo oluyakwenzakala nanto, khathesi lina abalapha kithi yini elihamba likhombela ukuthi lwana ngowe-CCC kayenziwe lokhu, lwana ngowe-CCC kayenziwe lokhu. Pho mzukwana laba bantu bebuyela kibo esishoneni lizaphila njani labantu bakini?
Usimanda uthi kuningi kakhulu okubi okwenziwa libandla le-ZANU-PF ebhinga.
Ngilusizi ngalowo muzi enziwe kuthiwa khona utshisiwe. Kodwa ke lokho bekukhangelelwe ukuthi kuzakwenzakala ngoba lingahlukuluza abantu lithembe amamonya eliwanxuse evela phandle kwendawo. Labo bantu nxa sebethe babuyela kibo abayibo elibathembileyo lithi abantu bayasala belikhangele nje kuphela uthi abantu kabakho buhlungu ngokube belale egangeni ngemva kwayizolo mfonelwe ngabomama abangu 6 akadebelele egangeni omunye wakhona belethe umntwana olenyanga eyodwa yokuzalwa so uchekethe yena lo wezana uPF nguye olethe udlakela lo dlame ngaphakathi na kwendawo akula muntu osesukile siyezanwini bangaka bangasuka besiyezanwini besiyadingana izanu yona ingabathandi kusukusela ngo-1980 nangu la umfana lo uyamuzwa nxa ekhiliza ukuthi ngwakhona ngale sihloneni sebemletha ngapha ebhingi ukuthi kuthiwa ezomela abantu besitongeni lesitonga sakhona usiza ukuthi ngakwanisi lokusikhuluma so ke akula muntu we-CCC othisele umuntu umuzi
isigaba sebhinga sijayele ukuvotela amabandla aphikisayo amakansila ayevotelwe ngomnyaka 2018 asuswa ezikhundleni libandla le-MDCT elathi sebedlelana lebandla le-CCC ngimele istudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube
Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla isiqalile ukukhuphuka mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi uzulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima omangalisayo. I-2 liters yamafutha okuphekisa away cooking oil eHarare iqonge isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i-2 liters yemazoye layo yakhuphuka isuka ku-$2.70 yaya ku-$3 ngamadola emelika. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxile siphathamandla se-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Lelancube.
Yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabomagwili izinto leziyana njengaboflower abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi nxa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngale ndlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi benhle lakancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 Mpalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba yinjwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zigcine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenzi abasolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke kasingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kwe-Christmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali ye-school fees zithatha imali ya-next year edingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayifunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama-school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo libona zikhuphula ama-fees
izikolo ngobunengi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelele ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu
umnumzana efidlela ncube ngwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Inhlanganiso ezimela izakhamizi zithi imisebenzi yokutholisa usizo kwezempilakahle kubodokotela abazimeleyo lezinye nje inhlanganiso kungelambadalo kungaphathisa kakhulu uZulu obhekane lobunzima obokufinyelela usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Intethelo zindaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umnumzana Ruben Akili wenhlanganiso emele izakhamuzi edorobheni leHarare uthi bajabula ukubona lapha nalaphaya izakhamuzi zitholiswa usizo ngabalomusa kwezempilakahle.
Some they do it with their companies, some they come in form of churches because it was also complementing.
Abanye bakwenza bezimele, abanye bakwenza bemile njengamakhampani, abanye njalo bengabamela amasonto athiyeneyo. Konke lokhu kuphathisa kakhulu ngoba kusekela imisebenzi kakhansili kwezempilakahle.
Imizamo yokuthola ukuba ikhansili yaleli dolobha isebenzelana njani lama outreach anje njengoba kulodubo lwesihuda isaphumelelanga ucingo lwabo lukhala kokuphela kucele kwezempilakahle. Esinye sezibhedlela eseHarare esizimeleyo eseParktown Medical Center nesinye senhlanganiso esike saba lomkhankaso we-outreach kunsukwana esanda kwedlula obuqondane lezakhamuzi zalumango. Lokhu kufakazwe ngokhokhela ke imisebenzi kulesi sibhedlela umnumzana Perry Mchenje.
We've got a community health program whereby we are reaching out to people within our community, the underprivileged as well as those suffering from
lalabo abalodubo lwezidakamizwa.
Lolu sizo uthi lugoqela ukuhlolwa i-blood pressure, ichukela, i-counseling, ukuhlolwa esikalini lokucebisana ekulwisaneni lezidakamizwa. Unkosazana Brenda Muzenda walinda uthi lokhu kuhlanganisela labantu asebekhulile.
Don't you have a free adult consultation if you have anyone who is above 65 years and then you will have a chance of having free BP check.
Kulesi sikhathi sihlola abadala asebeleminyaka edlula amajumi ayisithupha lanhlanu kungelambadalo. Sihlola lawo ama blood pressure kungelanhlawulo njengendlela yokusiza uZulu kundawo esisebenzela kiyo.
Umnumzana Ambrose Bindi okhulumeme lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association BIPRA uthi izakhamizi kuleli dolobha zihlala zigcwele lapho okutholakala usizo olunje ngezikhathi lapho olutholakala khona ngale mikhankaso.
Kulezisuku impilo enzima abantu abaningi abenelisa ukuba nabahambe ezibhedlela kumbe bahambe emaklinikhi besiyabhadala imali ezibhadalwa ukuthi bakhangelwe. Isikole lezo zinto sikhuluma ngazo kodwa ke sikhona ngathi ukuhlola lokwaba kwenziwayo ngelambadalo kuyinto enhle. Izakhamizi ziyakubuka kakhulu lokhu.
Imikhankaso yama-outreach enje yenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo ezikhuqela abamasonto, odokotela abazimeleyo, odokotela bebutho lesizwe, odokotela abalungisa ke umlomo owe-cleft lip, labodokotela abamehlo abenza ama-cataract operation labanye. Isisekelo sombuso seZimbabwe sithi umuntu wonke ulelungelo lokutholisa ezempilakahle, kanti njalo iziqondiso zenhlanganiso yamazwe abensundu i-African Charter on Human and People's Rights nayo isekela okufanayo lokuhlaliseka komuntu i-mental health, ukudla okulungileyo, i-nutrition, le-occupational health. Kubhajethi esanda kwethulwa kuleli uhulumende wengezelele imali yosekelo kwezempilakahle yafika kusimo sokuthumi lanye ekhulwini ngesifiso sokuba uZulu esizakale njalo ekhuthaza ukusebenzelana phakathi kukahulumende nezibhedlela ezizimeleyo kulo msebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress, Executive Committee, ithi njengebandla iyaphikisana lombiko wengcitshi ezithi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali eplazini lakhe elePhalaphala. Lolu daba sizaluzwa ngokugcweleyo silethulelwa nguThuso Khumalo kusasa ekuseni. Imidlalo yomncintiswano wenkezi yomhlaba eye-World Cup eQatar iqhubekela phambili kuhlandla lesibili. Kumaqemba wezwekazi le-Afrika amabili abesele kulomncintiswano sokusele elilodwa eleMorocco ngemva kokunqotshwa kweleSenegal yiNgilandi 3-0. EleMorocco yilo eselithenjwe yizwekazi le-Afrika ukuthi lizenza ukungcono. Intathelenzindaba ye-Studio 7 wezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Kusasa ele Morocco linilingana lele Spain. Kuhlandla lesibili kudingwa liza kuya kusigaba sesithathu ama quarter finals alumncintiswano. Ubethemba Ndlovu ngumqeqeshi weqembu lebulaya seCancel njalo wadlalela iqembu le Highlanders nila Maorias.
Ama games akhona amnandi kakhulu because akula team okuthiwa incane this time. Wonke ama team even lawa ethiwa eAfrica noma oSenegal sebephumile but at least bafikile lapho ku-round of 16 so kuyajikisela ukuthi ibhola liyasukuma. I-Holland hayi ibhola labo limnandi ngoba badlala ibhola elihle.
Unozana Prince Ndlovu ukhala ngokudliwa kwamaqembu e-Africa. Imidlalo le sitshisa kwamagama. Umnumzana Ncobile Mathwabiswana uthi Brazil izathatha inkenzo le.
Wasesikhathini sesingena kuma-quarter finals sifuna ukuthi kona hayi ilast 18 ziyabe kuyiziphi kodwa mina engiyingani ngiyayipika kakhulu sibi ibonani iBrazil ingazama ngcono ukwedlula ezinye team but ayidlali njengeBrazilian esiyaziya kudala. IBrazil esiyaziwa isiyo le.
Imidlalo yalo nyaka yeWorld Cup iningi lithi isezingeni eliphezulu. Umnumzana Khumlani Ngwenya uyajabula ngale mdlalo.
Ngicabangela ukuthi imidlalo yona sitshintshile kakhulu. Ngokubona kwami ngicabangela ukuthi iArgentina neFrance zizoba inkinga nje. So la mathimu azohlangana nabo kuzomela ukuthi ya baqine ngoba amafollowers akhona namadefender akhona hayi kunzima kakhulu. Even nala mathimu aphumile ngiyabona nje ukuthi hayi abezama kodwa lokuzima.
Ilizwe leMorocco yilo eselithenjiwe ukuze kwazi leAfrica ukuthi lizenza ngcono. Namhlanje iCroatia leJapan bezincilana, kukanti namhlanje ngo-9 ntambama iBrazil izathobelana leSouth Korea. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe womhlaba. Ukuthola inkezo eye World Cup 2022. Singeke sibane sihlobothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhela. AbeZimbabwe Christian Alliance bamanyana labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lombhoqazwe owegugurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni. Amagqwetha kamnumzana Job Scala umeli wezengeza westate alele ephalamende obethenisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemthethandaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ulecala. Kuthi ikomiti enkulu yebandleli kusayekwe leSouth Africa ye-African National Congress ithi njengamandla iyaphikisana lombiko othi uMongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho. Silugqibeka lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.